siyabonga ke Chris ngosinika indaba ngolimi lwesiNgisi usinwa kudedelana ngempela lami sengikhona siyalamukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 14 Mpandula 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Olamukela ngenjabulo enkulu nguPraxedes Jeremiah endabeni zethu lamhlanje.
Yabona ekhaya apha indlala ibhokini kwabe sizakuthatha izalimethi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ukwesaba abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela sebezwelelele likantulo lokuthi sizakwenzela lokhu lalokhu.
Izakhamizi zakombimba ePlumtree lakwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga ezanupf esithi nxa zingababhalisanga ukuba ngamalunga zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo.
IMatsouth uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMatsouth bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu lokhu ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingizengo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Sokuqhamukele njalo ukuxokozela ebandleni le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube abasakhulayo baleli bandla bebikwa sebeshotshozela ukususwa edale lephalamende ngokankosikazi Priscilla Misai Rambi Mshoga. Iqembu lomdlalo wenguqo le-Chicken Inn yilo eselikhokhelayo ngemihlomelo emihlanu phezu kwengalane yemihlomelo esigabeni se-Castle Premier Soccer League. Zonke lezi ndaba lezinye lizoziswa kulomsakazo. Izakhamizi zakombimba ePlumtree lakwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlalela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga ezanupf esithi nxa zingasabhalisanga ukuba ngamalunga aleli bandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Abalezikipa ze-MDC batshelwa ukubana kumele bazilethe eziphathamandleni zeZANU-PF njalo abaningi babikwa bephatheka emihlanganweni yaleli bandla hatshi ngokuthanda kodwa ngokwesaba okukhulu. Kutsho isakhamuzi sakombimba umnumzana Moki Ncube kungxoxo yakhe lontungameli Nkomo owe-Studio 7. Lilalele emsakazweni we-Studio 7. Ese Washington DC lisibamba kumagagasi awe 909 AM kanye
la kwezinye amawe 8 lapha aphezu ngemihlangano abantu abasakufanisi kusebenza ngenkomo sezitshona zimile emgodini bayethi beyokulungisa le migodi besemhlanganweni babekhuluma nje belahlisa abadala bebatshela abadala ukuthi hhayi buya lizojoyina lapha lizathola ukudla konke amatherikita lizayenzelwa lizalima ngawo le migodi lizayenzelwa lichiyane lale MDC kugcineko lapho abadala nje abanye ngabaphokwesa abasebetata izikipa lesiyathalenda kunomunye ubaba wakithi khonapho kuthiwa ngoNdlovu usihlabendile thibile isikipa se-MDC kubo khona ngale owokuthi khona bazafisaphi hhayi ena sebesixabanise isigaba besizihlalele sibili kade yikho sebesiqala izinto zenezi sokuqala izinto ezimbi njalo okunye ntukamili ngihlala ngikhela abantu ngike ngathi kwesinye isikhathi into zokwesaba zenezi omunye ubaba wayesesaba kakhulu ehamba emnyameni kathi ubone omunye umuntu phambili ngale ngenxa yokuthi esaba uthanda ukulandela uthi ugijima ethi ayi mane nje ehambe lo muntu lwa manje nje yafika kulwala umuntu ekhuluma naye awusakubona ethi yebo mayethi ba kunjani ethi athi khona lwalo wabethi ayi indawo leyiyesabisa mane sasuka ngithi sihambe sonke lwalo ubaba semphendule ethi phela lami ngingakafi khona apha ngangisesaba uyabona indaba zokulandela lwalo umuntu semangathi lo muntu lo so khonapho ngikhulumele ukuthi khona abadala baphoke ukujoyina belandela nje abantu ngokwesaba nje kakhulu.
Ababisela iskipa ze-MDC kuZANU-PF laba Ncube babanjwa ngamandla yini kanye lalabo abaye emhlanganweni?
Hayi kakhulu kakhulu yikwesaba hanti bayabetshelwa phela lokuthi kuzayenza kana ukuthi manje abantu abone ekhaya apha indlala ibhokini manje sizokuthatha izalimithi ukudla kuzaba lesikhathi esinje abantu sebehamba nje ngokwesaba abanye nje ngabathanda ukudla nje kuphela sebezwele lele likantulo lokuthi sizazenzela lokhu lalokhu ngoba kuke kwaba lama-rayisi khona lapha wabakhona omunye ubaba khonapho wayaye labafazi ababili wabhalisa abafazi ababili lonina labantwana wakhanya ehola i-25 khonapho kwakuholwa ama-5 kg so abantu sebegiduswa khonokwane ukuthi hawu singajoyina sizadla kade into yayiyesikhathi esidlulayo
umnumzana Ncube isakamuzi sakombimba ePlumtree untungameli Nkomo uphinde waxoxa la ekhonale kombimba uphinde waxoxa lesiphatha amandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma ongumeli wedalela ePhalamende ePhelandaba Mpophoma yena othi ingamanga limbiko
angazi ukuthi abantu bazakhula nini njalo abantu bazafunda nini ukukhuluma iqiniso abantu zezigeni age kulekhona umuntu ongabanjwa ngamandla sho avume akula muntu osezakhuluma ngamandla anything akula muntu othewa ngama-rice okwenzakalayo yikuthi yona umuntu kungayisiyela uzisiyela yedwa ngoba thina lathi njengebandla lezanupiyefu asingeke saba kwathi lo waliphi ibandla lo ule-tshirt undekala t-shirt umuntu uyazivela yedwa ukuthi hhayi sengibona ukuthi bana olalongo lapha isikhathi sokele sibe ngilahlekile sengiphenduka ekhaya ngicela bakithi lami ningigqokise njengabanye abantwana bekhaya andabo athe mina sengukugqoka nangu lapha hhayi sengukukhipha mina ngedi umuntu ezikhulumela yedwa kungela muntu ombambe ngamandla yinto eyenzakala yona leyo akusela politics ezokuthi uyafosa umuntu ubana achiyeleli ibandla ayolanda ibandla akula muntu ongakuvuma kunoba so lobo umuntu okhuluma njalo umuntu odengisela isayini yokwehluleka sibili ophezu kokwehluleka akusoze kwafokafosa umuntu and that is iqiniso eliphelelele yona lelo ama-rayisi lawa abakhuluma ngawo ngoma-rayisi ayinikwa abantu ngenxa yokuthi kona siyakwazi ukuthi kona kulokuhlupheka phakathi kwelizwe lakithi izinto azimanga kuhle lapho-ke kutholakele into enjalo enjenge-donation ihamba phela iyonikwa abantu and ekunikeni kwabantu ayinikela umuntu ukuthi xa sudiwe sokumele usujwele ebandleni thize hhayi yikuphanana okunjengalokhu abakuthi i-humanitarian aid
kodwa ekubanikeni ama-rayisi lapha kalithi ukuthi lingaqhubeka lisekela i-MDC lizalamba njengoba kungumnyaka wendlala
hhayi akula statement esinjalo esingathi izosikhulunywa nami nginje so ngomunye walabo oke wanika abaye abantu ama-rayisi kodwa into engiyaziyo ukuthi navele nokuwadresa abantu azangesi-adresi abasho lapha kufika ngathi rayit hhayi kunama-rayisi akhona lapha abantu abasesizocubelana umeyathola kutholayo
lo ngumnumzana Joseph Chuma isiphatha amandla seZanu PF njalo engumeli wephalamende Mpophoma edalela ephalamende lanxa elilunga ledalela ephalamende likhweza indaba ezimqoba kuleli dali abasakhulayo bebandla le-MDC elikhokelwa ngumnumzana Washman Nqube babikwa besithi kasuswe ukuba lilunga unkosikazi Priscilla Misaya Irambwe Mshonga abasakhulayo laba bethesa uMisaya Irambwe Mshonga amacala ambalwa agoqela ukungameli izifiso zesigaba seMathebeleland South lapho akhethwa khona phansi komthetho we-proportional representation hatshi ngamavoti kaZulu ukuhuga amalunga ebandla esiya kumabandla afana lele People's Democratic Party lamanye kusukela ngomnyaka ophelileyo leli bandla selilahlekelwe iziphathamandla ezithile zitshiya leli bandla ngezizathu ezehlukeneyo umgcini sihlalo wogatsha lwabasakhulayo umnumzana Gideon Mandaza utshele intatheli zindaba ngemva komhlangano wabo abawenze ngempelasonto eHarare ukuthi kumele uMshonga axotshwe kuleli bandla kodwa yena uwalile ukukhuluma ngalolu daba umgcini sihlalo wesigaba seMashonaland South umnumzana Pilate Ndebele utshele iStudio 7 ukubana bona njengesigaba bebengakhulumi ngodaba lukaMshonga njalo bamangaliswa yikuthi lolu daba soluvela kwezinye indawo ezingasizondlela ezisetshenziswayo kuleli bandla
into yakuqala akunanto engingayitsho ngophilisila ngoba thina iMath South recently sike saba le-presidential meeting saviza ama-members e-national executive even lo president wethu wesinenebekhona kasizange sidiscase lutho ngoPriscilla sadiscussa ngama issues ukuthi iparty ingafunctiona njani, sibumbe njani ama-structures njengoba nikhathesi iminyaka emibili nale enzayo sikhangelane nelocate. Into esadiscussa ngayo not okukaphisina zange sidiscusse ngakho.
Manje Paulina lithini ngodaba lolwesiluzwayo ukuthi abasakhulayo bathi akaxotshwe?
Ye, abasakhulayo bangabe kungumbono wabo ngoba njengebandla elivumela ukuthi lo nalo umuntu abe lo mbono wakhe awutho akuthoyo, kakusiko ukuthi babe be-wrong umbono wabo. Njengo-individual ungaba lo mbono wakho utho, ayisiko ukuthi like mina ubanika ngimtandi kumbe ubanika nga ukhithiwe. Ayisiko ukuthi usekhithiwe ngoba ngumbono wami ilungelo lami as an individual, ilungelo labo njengabatha ukubona kwabo, kodwa kayisiyo ukuthi iparty ikhulume ngabo kumbe sithi iMatch South kayizange ke ihlale phansi ikhulume ngodaba lukaPhisila Mseherambo.
Lina njenge-province lizathatha nyathelo bani? Kukhona yini liza kwenza ukuthi udaba lolu lungaqhubekeli phambili?
Thina njenge-Match South singasatsho ukuthi iparty yonke as a whole, sithi iMatch South uma kule problem ifuze isolve ngabantu beMatch South bazasilanda abatsha ukuthi besibona ngalokhu nokuthi ukuthi sikubone kwenye indawo. Okwakhathesi kufana nokuthi mina ngingize ngo-chairperson kuyafana ukuthi asikezwa lutho.
Lo-ke ngumnumzana Pilot Ndebele, umgcini sihlalo wesigaba seMathebeleland South kubandla le-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube, ubekhuluma le studio sabo 7 lapho ekobulawayo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku shortwave 4930 12080, laku 15775 kHz. Lilako njalo kusithola ebulenjini ku-internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com. Ibandla eliphikisayo elisanda kubunjwa ele-People's Democratic Party PDP lithi lilungiselela umhlangano ozakwandulela ukufeza izinqumo ezathathwa emhlanganweni we-Congress yaleli bandla ezigoqela inhlelo zayo zokulungisa umnotho welizwe kanye lokuyachasisela inkokeli zawamanye amazwe awezwekazi le-Afrika ngingxabangxoza eseZimbabwe. Umsekeli kamongameli waleli bandla mnumzana Sam Sipepa Nkomo utshele usithandekile mhlanga we-Studio 7 ukubana umhlangano ozayo yiwo ozachasisa ukuthi izinqumo lezi zizafezwa njani.
Siloko sidinwe okumangalisayo ngoba umhlangano we-3 days hayi wasiqeda amandla zasuka sezidinwe kakhulu. Abanye bafike emakhaya abo izolo, abavela kuma-provinces akhatshana. Kuliqiniso-ke ukuthi sizavakatshela amanye akhona amanye amazwe amaningi awe-Africa sizawavakatshela. Sibatshela ngalokhu nge-hope le-arrest, sibatshela njalo nangomhlangano wethu ukuthi singabantu abanjani, sikholwani, kuyini esifuna ukuthi abantu beZimbabwe basazi ngakho. Ukuthi asiso bantu esikhwela ezidulini sisithi ibhasi lobani, kodwa-ke sikhwela ezidulini sisithi ngale i-challenge esilayo, ngale i-problem ekhona elizweni esiku-ofayo okungasolva leyo problem yilokho.
Yiphi eminye imizamo elilayo ukuthi lithuthukise ibandla leni?
Well, asikho okuqakathekileyo ukuthi silezingatsha ezishiyeneyo. Silezingatsha eziqondana le-organizing, silezingatsha eziqondana le-recruitment, le-mobilization, silezingatsha futhi eziqondana loku-educate abantu. Abantu sifuna ukuthi sibe labo ngokusuza izinhliziyo zabo. Esifanele sikwenze ukuthi lapho okwaphambaniseka khona in the past sizabuya futhi sikubuyelele sibatshela abantu ukuthi hayi lapha into eyaphambanisekayo kathesi sifuna ukwenza lokhu. Siyimhlanga nomutsha, so there's a lot of work kufanele siyenze, and especially after umhlangano omkhulu kangako obe successful. Besingakazi ukuthi uzaphumelela. Sasikhuqa abanye sagula ama-BP kodwa ke hayi umlimi siyambonga kakhulu ngoba lanxa kunjalo mntanami iphathi yethu kakhulu iyayame uNkulunkulu nguye simfakile la ku constitution ukuthi uNkulunkulu ngaphandle kwana silo president kodwa uNkulunkulu wabhafu president sizathemba kuye ukuphumelela kwethu kusezandleni zakhe.
Lo ke ngumnumzana waseMsipepa Nkomo, umsekeli kamkhokheli webandla le-People's Democratic Party, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eObulawayo. Ibandla le-Transform Zimbabwe lithi lizabe limelwe ngabantu abathathu kukhetho oluzayo Embire Marondale ePweth oluza kwenziwa ngomgqibelo. Indawo lezi zivuleka kulandela ukubhubha kukamnumzana Amos Smith owayemele iEpweth edale lephalamende kanye lokuxotshwa edale leli kukamnumzana Reika Ukonde owayemele iMarondera Central lomnumzana Butawo owayemele iMbire lebandla leZANU PF. Ake sizwe uGibbs Dube weStudio 7 exoxa lomnumzana Dumisani Nkomo incwadi kwezombusazwe ezimele yodwa ngalolu daba.
Yambona zani okwedeshi akumanga kuhle ngoba amaqenjana angkhona maningi kakhulu masikhangela iMDC kadeshi renewal isile phathe entsha le kuleMDCT kule kancube. So kwakhathesi nje maningi kakhulu kuphinde njalo kube lale people first kodwa kulethemba ukuthi amaphathi lawa azahlangana abumbe into eyi-one ithemba langkhona likhona phana kodwa kwakhathesi nje kungamaqenjana kungamahlephuhlephu akuqedakale kwakhathesi.
Ye lapho ke siyabona ukuthi unkosikazi Joyce Mjuru sezama ukuthi abombe ibandla lakhe laye. Kube sokubuya ke abantu besithi ngcono ke abambane lo mnonzana ke uthwangirayo kwenze ukuthi balwisane le ZANU PF ngendlela engani iphakeme. Ubona ngazani ongazibamba esidukwini khona pho ngubani?
Ubona zanga umqathileyo kathi ukuthi beqalise ukukhulumisana bedinga amaqhinga lamacebo ukuthi bengahlangana njani. Ngoba ngaqashi ukukhuluma ukuthi mbanoza abamkhokheli bazahle beqalise ukulwa. Njengomuntu okhuluma ngokuthi mbanoza libhanzi abantu bangona bengadobha imali. So kumkhoka kuqakathekile ukuthi beqalele ekhangeni ukuthi bengamanyana njani okuqala.
Ye kodwa wena ngombono wakho sibili bona kumele kume njani khonapho ngoba kungakhanya ngazani inxeba kube sebexokozela.
Ku-eli kakhulu ngoba lo muni vele kangafomile in the first place. So ku-eli kakhulu sicale sikhulume ukuthi mbanoza baphezulu mbanoza baphansi komunye. Kumele kuqale kukhanye ukuthi iphathi yangkhona vele ikhona yini okokuqala. Njalo kungabe ngamaphathi amabili nje. Kumele kube yinto egoqela lamanye amabandla obushanje ogoqela wona laba o-renewal. So sile bize litsha lekancube lekadabeni. Kudingakala ukuthi kube lento enkulu enganelisa ukumisana nokulwisana lelokho esilapho khathesi.
Ye sizwile ke umnumzana uThemba Mluiswa owaqotshwa kwibandla leZANU PF esithi kuyamele ukuthi umnumzana uthwangirayi abe nguye ozibamba esidukwini akuphosela kho khona.
Ya umbono wakhe la uqathe ukuthi abe nombono wakhe kulabanye njalo abangathi no babona zani ungadingakala umuntu ongazake anyimpise before. So umbono wakhe kodwa ngibona zani ku-eli kakhulu ngoba ozake nezebhayisa kathi sikulwa kathesi.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi yezombusazwe izimele yodwa bekhuluma lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo. Singakangena esigabeni sethu esilandelayo wothi sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane leHungary libikwa selivale imingcele yalo leleSerbia ngaphambilini kokwethula imithetho eqinileyo yokuvimba uchapha kwabantu ababalekela impi zomdeni emazwe abo aweMiddle East. Iziphathamandla zakwele Egypt zibika ukubana iqembu lezethekele elidutshulwe ngamasotsha kahulumende kungoba belisendaweni engavunyelwayo. Ngakho ke amasotsha kahulumende abikwa edubukele iqembu esecabangela ukubana ngabalwa becatsha. Imuli yakoBrown leyakoMarayire bethule umbiko ogcizelela imfa yomculi osakhulayo uChiedza Brown obhubhe ngomgqibelo mpandula 12, 2015. Abemuli le bachaze uChiedza njengendodakazi ebilothando njalo ebethakazelelwa hhatshi ngabemuli kuphela kodwa la umuntu wonke oba lethuba lokuhlangana laye. UChiedza ube ngumculi engumdwebi wemifanekiso engumdlali emidlalweni yokulingisa yeku-actor njalo esenelisa ukudlala icaco lembira okuyisipho asithatha lokufundela kunina uMoyi uChiwoniso Marayire kanye loyise uAndy Brown. UZulu ukhuthaza ugatsha lwezempila kahle kuba lulungisise udaba lwendlela ezinye izisebenzi zezibhedlela lemakliniki eziphatha ngayo izigulane labaphila ngokuthengisa imizimba. Zibabandlulula. Osokubangele ukuba baphatheke bakhetheke ukuzihlalela ngasekhaya behluleke ukudinga uncedo lokwelatshwa. Intatheli ezindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo iphuma ngemva kokwethulwa kwenhlolisiso eyenziwe ngabenhlanganiso yeCenter for Sexual Health, HIV and AIDS Research, SESHA, eveza ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba baqhubeka bengasitholi isiphatho esihle lapho bedinga usizo lokwelatshwa ngezizathu ezehlukeneyo osekubangele ukusala ngaphandle kwabo kunhlelo zikahulumende zezempila kahle okubalisa ezokwehliswa kokusabalala kwegciwane lengculaza. Lanxa uhulumende ethi kulilungelo lomuntu wonke eZimbabwe ukuba afinyelele izibhedlela kungela bandlululo, akunjalo ezibhedlela lemaklinika ngoba bese sekukhona abaphatha uZulu ngendlela ebuyisela muva imizamo kahulumende. Linhlolisiso iveza ukuba ukwenza kwabasebenza ezibhedlela sokubangela ukuba abaphila ngokuthengisa imizimba bakhethe ukuzihlalela ngekhaya lalapho besazi ukuba kabaphilanga, kakhulukazi nxa sebethe bahlaselwa yimikhuhlane yengulamakhwa sebele gciwane loba ingculaza. Kungakho abeseshiya bathi bakhathazekile ngalesi simo ngoba siveza obala ukuba sibuyisela muva imizamo yokulwisana le mikhuhlane okufana lengculaza. Umnumzana Daniel Chimanga isakhamuzi eHarare ngomunye wabakusolayo ukwenza kwabasebenza esibhedlela esithi kumele uhulumende azifundise izisebenzi zezempila kahle lezi phezu kwengozi ekhona nxa zingaqhubeka zibandlulula izigulane ezibhedlela lemaklinika.
Into ebuhlungu kakhulu, into ebuhlungu nxa umuntu ebezothatha ukuthi uzothatha ama-ARV yakhe munikeni aphumathini ahambe atsho ukumyangisa nxa ke ethola igciwane ke kungesi ukuthi befuna elithole ngenye indlela. So sicela ukuthi abantu laba baye befundiswa kakhulu. Nxa umuntu efuna i-privacy akhulume naye lapho kulingene khona ukuthi angena la eromini akhulume laye lokho akufunayo.
Unkosikazi Nomsa Dladla esinye laso isakhamuzi seHarare uthi kuyinto edanisayo ukuba lokhu ebesekhona abadonsela nganxanye lapho uhulumende esenza yonke imizamo ukusiza umuntu wonke elizweni ehlela inhlelo zakhe engakhethi. Kumele bajeziswe kanzima labo abenza lokho ngoba lokho abakwenzayo kubangela ukubuyiselwa muva kwenhlelo zokulwisana legciwane njengoba laba bantu beza kubuyela emphakathini ukuyaqhuba imisebenzi yabo beqhubekela phambili besabalalisa igciwane loba ingculaza, kuveza unkosikazi Dladla.
Ah, mina mbona umuntu wonke ole right yokulatshwa njengomuntu wonke nje esiphilela umuntu sonke anje silama rights esilawo, especially njengekadele ukutho ukuthi ukulatshwa umuntu wonke ule right, whether uthengisa umzimba wethu uthethwe umba uthathwanga, umuntu angagula ufuze ihambe njani, ihambe esibhedlela elokuza elatshwa. But manje nxa mbona i-society yethu nxa especially ebekwazi ukuthi lapho utshona khona, mbona the moment yathi ufike esibhedlela bakwanisa ukunjani ukhanyelele khatshana kumbe bewuxotshe kumbe yana.
Lo Zulu laye kumele afundiswe ukuze azwisise phezu kokuqakatheka kokuba bathole usizo lokwelatshwa laba bantu ngoba ukubachiya ngaphandle kusitsho ukuba liyabe lilokhe libhoda leli gciwane. Unkosikazi Dladla ethi inkinga yokuba abaningi bacabanga ukuba omkabo kabaphatheki emsebenzini yokuyemacansini labaphila ngokuthengisa imizimba laba
ngoba ungamxotsha nxa ebuyezothatha umba ama-ARV yake kumbe ebuyezolatshwa. At this end of day evela nxa egulila nje uyahambe elatshwa, engapholi uyabuyela futhi ngabe emgwaqweni esadinga imali yakhe. Engadinga imali yakhe laphana obaba baphuma bezindlini benga bedinga abantu labana, badinga abantu labana still nxa elegciwane kumbe le-HIV AIDS liyabuya back ngkhaya endlini liya-affekthi umuntu wonke. Mna mbona umuntu wonke ule-right ukuthi elatshwe, whether uthengisa umzimba kumba uthengisa umzimba. vela kumelanga ukuthi umuntu ehle dinga ukuthi usebenza ngapi kwadzeni imali yakudinga njani umuntu wonke ulayilungile lakhe lokulatsho
abacubungula phezu kwendlela ezingasetshenziswa ukulwisana lokusabalala kwegciwane besebenza labaphila ngokuthengisa imizimba laba abesesha bathi ukwenza kwabezibhedlela laba kuyingozi enkulu Linhlolisiso iveza ukuba isilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% sabaphila ngokuthengisa imizimba ngabaphila njalo legciwane kuthi phose isilinganiso sokungamachumi amabili ekhulwini 20% kungabaqala ukuziphilisa ngalindlela bekuminyaka engaphansi kwengamachumi amabili Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngiMavis Gama
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu lomdlalo wenguqo ele Chicken Inn yilo eselikhokhela engalaneni yemitlomelo wesigabeni seCastle Premier Soccer League. UJoseph Njanji usipha lolu daba ndawenye lezinye.
Iqembu leChicken Inn lichayele ZPC Caribbean nge-2-1 ngomgqibelo lakhuphula inani lemitlomelo elilayo laya kumashumi amane lesithupha 46 ngemva kokudlala imidlalo engamashumi amabili lambili 22. Kundawo yesibili kuhlezi iqembu leFC Platinum lona elithengwa ukunqoba leDynamos nge-3-1 ngomgqibelo latshintshana indawo leledimbari lahlala kundawo yesibili lilemiklomelo ngamashumi amane lanye 41. Iqembu leDynamos lihlezi kundawo yesithathu lilemiklomelo ngamashumi amathathu lathoba munye munye 39. Kuthi kundawo yesine kule qembu leTriangle lilemiklomelo ngamashumi amathathu lesikhombisa 37. Ikanti kundawo yesihlanu kuhlezi iqembu leHarare City lilemiklomelo ngamashumi amathathu lane 34. Kundawo yesithupha kutholakala iqembu leHawmine lona elilingene ngemiklomelo leqembu elikundawo yesikhombisa eleCapes United. Omabili lawa maqembu elemiklomelo ngamashumi amathathu lanye 31 iqembu ngalinye. Iqembu leWange likundawo yethoba mune mbili lilemiklomelo ngamashumi amabili lathoba mune munye 29. Okulinani elifana leli leqembu leChapungu elihlezi kundawo yethoba mune munye. Kundawo yechumi kuhlezi iqembu leHighlanders lichayo nge-1 kanyanga leHarare City njalo lilemiklomelo ngamashumi amabili lanhlanu 25 ukuthi ngaphansi kweqembu leBhozo kuleqembu leBuffaloes lilemiklomelo ngamashumi amabili lambili 22 iqembu leZPC Caribbean likundawo yechumi lambili lilemiklomelo ngamashumi amabili lanye 21 njalo lilingene ngemiklomelo leqembu leCholocho elihlezi ngaphansi kwalo iqembu leCholocho lichaye leHawmine nge-2-1 ngesonto enkundleni eWhite City njalo umqeqeshi walo uLizwe Sweswe uthi limpumela imupha ithemba lokuba leli qembu lizasinda ekugunyulweni kusigaba saphezulu ekupheleni kwesizini
Kwezi zitshengisele fighting spirit ungakhangela amasikanza e-league sometimes ngazo sifike kwi-stage yazo sifike kuzo akusela need yokuthi sithole city siyadefenda but we have to go forward so yinto nje esizitshintshileyo ukuthi no ngazi nje wasidlweni something ebekuwumsebenzi to psych them up but at least lokhu sokuyi-moral booster now
Kundawo yesithathu usuka ngaphansi kwengalane kule qembu leFlame Lili elilemihlomelo elichumi lathoba mune munye 19 okulinani elilingene lele qembu elihlezi ngaphansi kwalo elewawa kuthi ngaphansi kwengalane kule qembu leDongo Sawmills elilemihlomelo elichumi lathoba mune mbili 18 Kwezinye indaba ezimayelana lomdlalo wenguqu iqembu lamajaha leminyaka engaphansi kwamashumi amabili lantathu lona elimela ilizwe emdlalweni i-African Games linqobele Congo Brazzaville nge-1 kanya emdlalweni walo wokugcina wesibaya sikagroup A kodwa loba kunjalo leli qembu alisoze lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano ngemva kokuba linqotshwe kwimidlalo yalo emibili yakuqala NgaseNgilandi iqembu leChelsea okuyilo eliphethe isicoco seligi liqhubekela phambili lidonsa nzima njengoba linqotshwe nge-3-1 ngele Everton okuyimpumela elitshiye lemiklomelo emine ngemva kokudlala imidlalo emihlanu. Phezu kwengalane kuhlezi iqembu leManchester City lona elinqobe leCrystal Palace nge-1 kanyanga omgqibelo njalo lilemiklomelo elitshumi lanhlanu. Elizweni leSouth Africa iqembu eliphethe isicoco eleKaizer Chiefs litshengisele ukuba lizimisele ukuzivikela lapho libhaxabula eleSupersport nge-4-1 ngomgqibelo njalo lihlezi kwindawo yesithathu engalaneni lilemiklomelo yethoba mune mbili ikanti amaqembu ahlezi phezu kwalo athi aleBidvest Wits lileAjax Cape Town alitshiya ngomklomelo owodwa. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nguJoseph Njanji.
Ukugqiba uhlelo sikhangeleke ebezikhokhela izakhamizi zakombimba ePlumtree la kwezinye izigaba zelizwe zibikwa sezihlelela evalweni ngoba zisethuselwa ngamalunga eZANU-PF esithi nxa zingabhalisanga ukuba ngamalunga ebandla zizancitshwa ukudla okwabelwa abalambayo. Usoku lokuxokozela njalo ebandleni leMDC ekhokhelwa ngumnumzana Washman Ncube abasakhulayo babeleli bandla bebiwa sebeshutshuzela ukususwa edale lephalamende kukankosikazi Priscilla Misa Irambwe Mshonga. Linga kuhlwake ukubana ku-Studio 7 Live Talk namhlanje siphatha udaba lokwanda kwamabandla ezombusazwe eZimbabwe. Silugqiba lapha-ke uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Nisithi libe lobuthongo obuhle.